Amagesi vele asonto ukuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusese namagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike ebusuku abaleke sokuzakusa emadabuka kuthi. Akulagesi senileziki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu igesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba. Ikube ngekho. Last 2 weeks, ngathi about a week ago ngibele 2 days. But even kuchaja yena ifoni. Akula nto eyenzakalayo ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe
singathi ke seliphile ngani lisekhaya
phela hayi ekhaya kungcono phela anti yabona ukuthi ekhaya siyalikilakha ukuthi sibasimlilo kwenzakale lokhu nalokhu kwenzakale abantu bengani bayakhanya yazaza abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa bathi mhlawumbe bazaletha le stage ekuthi bayasebengena ezindlini ephitha amakhandlela ngu-stage 4 lowo ngu-stage 5 uzaviwa ukuthi vele bayasebehlaba mehle abantu kube semnyameni
amafriji kuzobuya izitofu pho akudubuki yini nxa ukuthi amagetsi ebuya ehamba
vele into eziningi zifile njengamafriji wona kade ezingabona umuntu ekutshela amanga phandle ukuthi mayenamasola kumbe lama igenerator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha igenerator alithele ifuel iyadura so abantu abanye sebengani benza khonoko kwamasola abangani balezimali zabo kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenza imisteki yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini uyabule mnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even esingu thing ozayisebenzisa khonapho so I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka angazi ukuthi futhi ukuthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.